abamaflazi laba bamazi kathesi asekho so sasathi sabhekele ukuthi abakhona kodwa hhayi ayithukuthi alisazake afinyelela kithi ngoba amanzi ahlavuka kusasa wakhona esayen abantu vele sebengathi la amanye amawadi ngingazi mina kweyami uwatc asizange sithole abathi wamatende ngoba amanzi anjena ezindlini kuphela kodwa akuzange fike ithukusela ngaleso sikhathi amaflazi engenile ishuthi besingakaze singene umhlangano ekhansikate so kathesi abantu sesisefu ngaphandle nje kulaba abathathelwe emasimini ngoba abanye vele bahle bathathelwa kwase kwaphela kodwa hhayi kwemakhaya okwempilo zabo hhayi kathesi abantu sebesefu emasimini abanye balahlekelwa sibili ngoba abantu abanye babelima ama-10 acres amanzi athatha ama-7 acres kusale i-3 acres kuphela somuntu uyabe sebhekele ukudla khonapho le muti kuyabe ungasenakuthatha esenisweni yayo.